amalunga ebandla lema Republicans asikhangeleli ukubana bazahlamukela umnumzana Trump. Kuzaphikiswana edaleni lapha, kodwa abasoze bakhanye bebamba uTrump ile cala, bemfaka icala ngenxa yokuthi banesaba uTrump. UTrump ulabasekeli bakhe lapha abaningi, 74 million, and bamthanda kakhulu. So any Republican ozakhanye funa ukunika uTrump icala uzakhushwa esikhundleni sakhe sokuya kuma-elections. Yinto abayesabayo, besaba abantu bakaTrump.
Kungabe kulungile yini ukuthi ibandla lama-Democrats lelama-Republicans bonke bekhangele ukuthi bethonisise uMongameli Trump? Kumbe kufanele ukuthi ngabe bacabanga okokuthi ilizwe liqhubeke njani lilwisana le-COVID-19 lokunye, njengoba uMongameli Biden eqalisa nje umsebenzi?
Ya, lokhu indaba esihluphile ukubana ikakhulu kuma-Democrats. Kukhanya ingani kuzathatha amandla kakhulu away from i-focus kamnumzana uMongameli uBiden, i-program yakhe yokubana abantu bonke bahlatshwe ama-jekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID. Kodwa-ke kukhanya ingani sebezimisele ukuthi bazayenza into zombili sikhathi sinye. Nsuku zonke ekuseni bazabe bekhangele udaba lwema-injections, ama-vaccinations afuneka ukuthi ayenziwe elizweni lonke. Then emini bathatha ithuba lemini lokuthonisisa edaleni lapha umnumzana Trump. So-ke kuzamele batshaye bayithi i-balancing act, ukuthi benze konke kokubili nsuku zonke. Siyathemba bazakwanisa ukwenza kokubili njalo. Idale likamnumzana Trump selithatha isikhathi eside, lingakhanya selithatha isikhathi eside kuzaphambanisa uhlelo lukamongameli uBiden kusiya phambili. But sithemba ukubana kuzahamba kuhle konke kokubili, so that ilizwe liqhubekele phambili and focus ezintweni ezihlupha abantu baseMelika, hathi nje kubona suke sikhuluma sisilwa nomuntu osafuna esikhundleni.